okwakhathesi kusathulisile kuyazwakala lapha lalaphana kwezinye izindawo, but edolobheni laseGwanda okwakhathesi hayi asikabi lesahlakalo esecorona esesibonakele. Kukhanya abantu basuke bananzelela kakhulu lo mkhankaso wenziwe ngabantu be-healthy ekuchasiseni ebantwini ukuthi lo mkhuhlane bangawuvikela njani. Kukhanya kuncedisile sibili kakhulu, namapholisa ancedile sibili ngoba ayicine esezama ukuthi ngempela abantu bayalandela umthetho wokuvikela i-corona ukuthi ingaba affect i-social distancing lokugqoka amamaski lokungakuthani. Kukhanya hayi kuncedakele sibili okwakhathesi kuthulisile. Kungaba kuhle sibili ukuthi amajawunda nxa engakulandela lokhu hayi singaphepha kulesi sifo lesi.
Kwezinye indawo sizwa kuthiwa umkhuhlane lo usumemetheka ezikolo, khona ngapho eGwanda kunjani?
Hayi, awukabi lakho umbiko oveza ukuthi umkhuhlane lo susuke wahlasela. Esikunanzeleleyo, iMinistry of Education ihle yakufaka sobala ukuthi abantwana babe balutshwane emaklasini. Okwamavika okuqala okwavulwa ngayo izikolo, abantwana bahle bayenziwa ingxenye yokuqala ibingena ngomvulo, ingxenye yesibili izingena ngolesibili. Kodwa ngokuya kwesikhathi kwevikena le njalo ephelileyo, iMinistry of Education icine ingezelela inamba yamateacher osokutsho ukuthi bonke abantwana sebekwanisa ukufunda normally ngendlela eqondileyo. Loba nje abanye bengena ekuseni, abanye bengena emini. Loba nje ama-hours esuke aba malutshwane engasakwani 8 hours esiba nganeno, kodwa sokusiba ngcono ngoba abantwana sebehamba esikolo nsuku zonke. Esikuthembayo ukuthi ngekhaya abazali bazancedisa ababalisi ekwenzela abantwana bayenelise ukupractisa i-social distancing liyana lokuhlala begqoka ama-mask. Kodwa bayakhuthaza njalo futhi esikolo ukuthi bakwenze lokho, enthemba ukuthi hayi kungasiza abantwana bake bathole imfundo ngendlela eqondileyo.
Iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane ungathi bayazilandela ngendlela yini abantu, kumbe sebekhohliwe njengoba usithi unganeno kulezi nsuku?
Ngendlela okukhanya ngayo ukudeda kwawo kuveza ukulandela, ngendlela abantu abe-health abachasisa ngayo kusuke kwanceda abantu. Kukanti futhi lamapholisa hayi laba abayehlisa amamaski bagqoke ngaphansi kwezilevu hayi babathatha sibili bahambe labo befinda ama-2000, okuyikho sekwenza abantu abaningi bayenelise ukuthi bawulandele ngendlela eyiyo. And okunye okukhulu engunanzelelayo, i-COVID-19 isuke yathatha abantu ababesaziwa eGwanda kakhulu, abantu bebebazi kakhulu ngezinyanga lezi ezidlulileyo. Khonokhana kusuke kwahlanyela uvalo ebantwini abaningi, bakwenza bananzelela ukuthi lo mkhuhlane ngempela ukhona njalo uyabulala. Khonalokhana kodwa kube yisifundo esibe sibi sisihle kulabo abaseliyo, kodwa kulabo abathethwe kube into embi kakhulu. Kodwa kulabo abaseliyo kube yisifundo kibo abafunde ngendlela ezwisa ubuhlungu, ngoba abanye abantu bebesuke batshona kodwa basuke besazi, basuke bananzelele ukuthi ngempela lo mkhuhlane uyathatha, asomkhuhlane okuxekela. Kodwa esekunanzelelayo kathesi labantu ukuthi bahambe ezindaweni okubuthanwa khona, sungazani kudedile sokunganeni komfula, akusafani lakuqala abebekwenza babebuthana khona abantu. Uthole nje engazani ngo-1980 esivele athathe ilizwe abantu ngendlela ababebuthana ngayo. Kodwa okunye okusuka ngazani kuya didanisa ingqondo, kukhanya kulabanye nje ababhodayo emakhaya behlangana abantu, sesazama ukuthi sikuzwisisise kakahle ukuthi ngabanjani laba abantu okhanya bephonga ubuthana. Sithemba ukuthi amapholisa aza kulandelela bananzelela ukuthi ibaphi laba abantu ababuthanayo, ngoba siyezwa kuthiwa ababuthana asikakuboni, kodwa siyezwa ukuthi bakhona abanye abayabiza imihlangano babuthane bebabaningi. Enthemba ukuthi kuzalandelelwa kulungise lwakho futhi.